ekhuluma nomsakazi we-Studio 7 kobulawayo namhlanje ngemva komhlangano wamabandla ezombangazwe obuhlafuna ngokuqhubeka kohlelo lwe-BVR, u-Political Liaison Officer kubandla le-MDCT, uNkosikazi Nomvula Mguni, uveze ukuba amalanga ohlelo lokubhalisa ukuvota azakwengezelelwa ngamaviki ayisithupha. Isiqinti esisodwa sizaphiwa amalanga ayisikhombisa.
Bengisemhlanganweni wezeki lezanu le-MTC kaWishman le-MTCT as a political liaison officer for my party. We have agreed ukuthi ama-EBVR ayingezelelwe nge-6 weeks. Ngenxa yokuthi u-phase 1 no-phase 2 abenzanga kuhle. Njalo nxa sikhangele ama-figures, especially akobulawayo, aphansi kakhulu.
Elinye ilunga ledale lephalamende uDokotela Ruth Labode uthe lesi sinqumo bayasamukela ngezandla zombili, njalo bazafinqa amalogwe baphume ngobunengi bayakhankasela ukuba abantu beMandekeleni bayabhalisa ukuvota, ngoba inani labantu asebebhalisile liphansi kakhulu uma liqathaniswa lezinye izigaba zelizwe.
So into enyathi nganiyahlupha ikuthi yena abantu bethu abaningi abala mabhesi njengokuthi baba affected ngebhuku round. So lokho sokungani sokulungisiwe ukuthi i-Register General sizabuya futhi i-register abantu bathiwa amabhesi lama-registration card mahara basebebhaliswa futhi.
Umabhalane wabasakhulayo kubandla le-MDC, uMnumzana Decent Bajila, uthe abatsha labadala bayethuselwa njalo kuningi okubi okwenzakalayo okungabenqabela ukuba bayebhalisa ukuvota.
Abayenza ukuthi abantu babe lezithupha i-ofisi lika-Registrar General lithi nxa lifika abantu ababhalise ukuvota sebedlulile. Lokhu kubangela ukuthi abanye abantu bethi bethola izithupha bengasenelisi ukuthi babhalise ukuba ngabantu abavotayo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Iphithile Maphosa uthe bayasamukela isinqumo sokwengeza amalanga okubhalisa ukuvota e-BVR ngoba kuza kuba lithuba elihle kuzizalwane zeZimbabwe ezisuka kwamanye amazwe.
Into enhle i-extension le abayenzileyo, so sesizathatha ithuba leli ukuthi sikhuthaze abantu bephume berejista laba kade bengakarejista.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota belukhangelelwe ukuphela kuviki ezayo ngolwesibili, njalo kwezinye indawo zelizwe ababhalisela ukuvota basebedlule kwasekulandela abathathisa izithupha obesekubangela ukuthi behluleke ukubhalisa. EmaNdebeleni iningi labantu liyehluleka ukuvota ngoba ingwalo zabo zokuzalwa lezithupha kwathabalala ngesikhathi sombhuqazi weGugurahundi, njalo kunzima ukuthi bazithole lezo ncwadi ukuze benelise ukuvota. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.